indaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo, i 2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ngithemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sibongezathiwa ye sebexotshwe abangaka sebemiswa abangaka, but thina lokhu asikwethusi ngoba lelo hulumende unjani xa engafuni ukuthi alungise izinto. Thina sifuna ukuthi abone.
Ngemva kweminyaka emibili yabebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push, abantu bawangamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo, i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimtha zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo, olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngokumbuza ukuthi kuyini uZulu amela kukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sehlekwanise ukuplana loba wini esikwenza ngoba isiphi isikhathi. Yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhayeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity, ukuthi i-government yona ngokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe ngeyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathe indaba yabodokotela ukuthi behlule kuye emsebenzini. Ikho sebezokhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangele lule ndlela yokuthi lungancediswa kakhulu. Sebe sesiya kwi-industry njalo sakhangela kuwana labo laba abe-tourism abayibale different currency lobo-agriculture ancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho okuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-Command Agriculture engani lomkhosi omkhulu. Njalo esekufuze kwenzakala kade esekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyane lamapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance aye ngasimali ngoba ungananzelela kungakhweza iy'holo zabo. Kuyaletha inflation eningi kakhulu because ihulumende i-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolweni zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyabe sizikhangele ukuthi ziyenza kahle.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezenotho ubexoxa icingweni lo ntungamili inkomo we Studio 7 ekwavulawayo. Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi bemaphandleni amagamented rural teachers union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela ezikolo zeBhabhabha, Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwayathunya abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu i-ATUS ithi kufanele uhulumende alalele isikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubhahile lakwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukwana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki phela lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathesi vele akusanelisi okunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusanelisi ukuthi kukwaniseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawo ubudget udingadinge inye ukuthi uhambe. Hhayi, asiqhubekeni siye phambili. Anxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kala ndaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye, uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sibongeza kuthiwa ye sebexoshwe abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sibili ngoko sithi hayi xa sesiqalisile ukuhamba emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi
kwi-environment enjani e-right. Sisebenze singalandlala.
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona ngoba sokuyindawo yokuthi abakhokheli wesikolo abone ukuthi abe le-arrangement angayenza ukuze umsebenzi wangkhona kuqhubeke phambili ngoba akula lapha angathatha khona imali abanikelwane ukuthi abuye athinte.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenzi.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye uteacher wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathusi kumbe ngowani ngoba ipay i-government ayi-employer ngamatiyathusi. Labo nabe belokuzabala abakutholayo. So into yokuthi bona babe betshona begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukutsha akuncedi. Abaphuma egceke nje bezinto zabo abazisisi bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesinga wathayini.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Athuz ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegogwe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, izizalwane zeZimbabwe yole South Africa zithi selichabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqa uMongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe engekho abeZimbabwe labo bathi le yintokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula yayikho khona ngesikhathi saMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovemba zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazo lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazo umnumzana Zinzomoyo uthi iphutha laba ngelokucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona ukuthi ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi uMugabe afukwe kube yilast push, abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezi nhlupho.
Ukuthatha kwamasotsha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi ngase kuphuma uMugabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka njani ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba awakhipha umgabe laba bazigqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa engala plani, nelakathi esekakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya, kusela lutho sekuwestern lesana isikhathi.
Isifundiso seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ubuhlupheka kusiyaphambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso lo wayengumongameli uRobert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balanda ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso kaEmmerson Mnangagwa.
Kodwa isalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwe azahlalele inkinga zawo, so siza kulungisa lokhu. It's not into a one day, yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa ngumongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMvelingqangi ukuthi angenele. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBite Bridge izolo, abantu befuna ukuchisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalise nzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBite Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweriot achaphisa isidumbu sikaMkhatshana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu nabe ngisengabenefita kuyo umntwana ozile namhlanje. Kanya kovu, ito wana ya 7 mwaba na mateo sewa wapa tulosesa na pwa spili 3 months ito yente se towa zena
Kali njangu studio 7 mtando lolo selo na pelikuluma ngunelu nse transfer wansala umbo zelo lo wapa wati mba lo litando kunuma na yolo kushazi yangu ndawa zase America umsazi lo ongwe-MTC sinyamkhohlwa ukuthi bathemba igama lakhe ukuthi le nto engayitholi kahle ngondaba zase-America ezamasenator lo befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama-political party ayi-2 kungelafani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo-MTC, kulabo-ZANU, kulabo-ZAPU, kulama-independent candidate ama-political party maningi ngalapha e-South Africa. Bengicela ngimbuzele khona
elinjani prosakazi bo-Studio 7.
hayi lelalizwe kunzima kweZimbabwe. Abo 80s izano yayishola izaphu, ishola umkhomo. Namhlanje sola iMDC hayi izano siyehlulekile manje. Kuze kube nini ikhala ngeopposition party. Nayo ingazibona sehluleka ikhala ngeopposition party. Yayishola izaphu. Kwathi after izaphu kweze iMDC sizola iMDC. Yona yiyo zehlulekelayo izano. Since kubusa yona. Hayi khona kulungile umtshazi wahle ma.
Ngiyamarekodet ba maswafaka le avula yini cakuza ngoba imaswaka every time ale zini kube yinamba yerongo sibe wazi ninjani kodwa msakazi into yenze eSouth Africa isizuza ubuhlungu lathi kakhulu ngoba esesiphila nzima
njani wantu estudio seven uyaphila ha mina seliyamanga iselo uzwa abantu bakhuluma bathi ye wathi wathinangaa ye wayenza umnanga ubuyela phavele ebekhona ngapho eSouth Africa uyilapha eSouth Africa vele wayesekuplana ukubulawa umgari so lina likuthatha ngapho ukuthi kuthi ye so vele wona amasotha la vele ayazi ukuthi ba umnanga ngophuma ekhulu into ayicaphula amasotha ena leyana kuba engazange ubulalana kakuba kuba umgari wahlala but iproblem uyowacala indaba leyanaso abantu bafuze banaelinto ezinyezi iphathi lekhona i-CV MDC phelasuyeMDC yiliyena ethokozana futhi le MDC ifana le DP South Africa MDC Alliance.
Hawu uyabona mina le Zanu PF ma ingavusa ilizwe ngempela. Hayi ngiyabona ukuthi kona izinto ziyatshintsha ngendlela elobudlwangu dlwangu ngakhona, ngendlela eyenza ngakhona, ngendlela etshontsha ngakhona, ma ingavusa ilizwe leparty le. Kodwa abantu bakithi cabanga nje 40 years abantu betshontsha, kubuthwa imali, kubulawa abantu, kuthunjwa abantu 40 years kukodwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthi khona bazovusa ilizwe, bazovusa umnotho. 40 years beluthi imali, kubulawa abantu, yonke into isenzakala ubudlongudlongo bonke kade bebeza. Ukoze umuntu evuka ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima, igovernment yeZANU PF isebenza nzima ukuvuselela umnotho. 40 years betshontsha. Awungitshela ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo, umuntu olengqondo, umuntu waye esikolo, angicabangi ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima. Ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo. Manje nje sisekuhluphekeni, sisedakeni ngenxa yabo beziZANU PF, umnankagwaba nabo lo mgabi. Lesiphatha amandla zeZANU PF, amasela la bayalele esikhundleni bayalele kutshontsha. Ugogo labokhulu labo.
Hayi siyabonga. Thina abahlali baseSouth Africa, ubaba uNcube lo bekuvele usikhahlameza kakhulu, bekuvele siphathwa njengamasela, iy'gebengu khona. Ngayo iy'gebengu zikhona vele, kodwa thina esihamba ngokusemthethweni, hhayi bekuhlukumezayo. Kodwa siyabonga khona okokuncane abakwenzayo ngobaba uMnangagwa, hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungile, hhayi kuyehlula. Akubonakali nento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sethe wayenza. Fo-ke yikuthi ama-politician bona uba besidla bacabangela abanye abantu. Noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana, noma singamsusa nje selichamisa buse kuzofana, kungcono umbuso wabelungu.
Linjani bantu bakastudio 7, mina ngingobulawayo elobhemula. Asazi kumbeni kuna liyakhetha yini abantu abakhulumayo, ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kuradio. Siyacela bakithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo beke besidedele lathi befake inye iphathi ezakwanisa ukubana irane iZimbabwe, ngoba sesithwele nzima shuwa, siyalamba siyafa nodlala thina eZimbabwe la.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp. Siyacela-ke sithumele imilayezelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola emningi kodwa emningi yakhona mide kakhulu chama 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku +1 202 465 0318.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuhluzisiswa emsitha udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika wayefuna ukuthi ilizwe le-Ukraine lidinge udaka angabhica ngalo omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo umnumzana Joe Biden andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini. Umgcinisihlalo wekomiti ye-intelligence umnumzana Adam Schiff nguye okhokhela lolu hlelo.
The essence of what the president communicates.
Kodwa umongameli Donald Trump yena elokhu esithi uqanjelwa amanga.
I've got to come over and see the fake news.
Oqale ukwethula ubufakazi ngowaye isiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor. UTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention, the very disturbing facts that came to his attention.
UTaylor uthi kwabamgceke ukuthi uncedo olwalumele luphiwe i-Ukraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine. Yena uBiden uthi mpela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe.
He's indicted himself by his own statements.
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department umnumzana George Kent. Omunye njalo khangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela elemelika kwele Ukraine unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ibandla likaTrump elama-Republicans athi akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa umongameli Volodymyr Zelensky wakelwe Ukraine ngoba lolu ncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sen, Cherryo, Cherryo Baby, ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 National Budget. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacithe baswela ababalisi ngokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.